Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day.
Itimi yethu kakhulu sithi thina sifuna ukuthi sikhangele kumbe sicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-apartheid kwabomama labobaba.
Umanyano we-European Union uxwayisa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo axwayisise ukuthunjwa kwayelwela amalungelo oluntu umnumzana Itai Dzamara.
So lokhu nje kutshengisa okusegcekeni ukuthi hayi uhulumende ukhuluma ngomlomo lokhu ajike ayenze eyinye into ngayehleceleni okokutshengisela ukuthi kathezikanga uhulumende lwakhe.
Kuhlelo Woza Friday umsakazi weStudio 7 Ezra Chisa Spanda uxoxa leqembu elicula ingoma zokholo ele Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe namuhla limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day. Kusenziwa imicimbi etshiyeneyo ezigabeni zelizwe eziningi. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Isiqoqela salonyaka besikhuthaza ukulinganisa amathuba abesifazana labesilisa uhlangothi zonke zempilo ngesiNgisi sisithi balance for better, ngwa abesifazana bathi ngesikhathi esiningi babonakala besehliselwa phansi kwabesilisa emsebenzini kwezombusazwe kanye lezinye iingatsha zempilo. Abesifazana bona bathi leli langa libajabulisa kakhulu ngoba lisenza bathole inhlonipho yokusebenza kwabo kanye lokuthi bazigqaje ngobulili babo njengoba kuyibo abaletha impilo ngokubeletha. Unkosikazi Similo Maphosa ngomunye wabesifazane abakhulayo uthi leli langa lalamhlanje liyisikhumbuzo sokukhangelela imisebenzi emihle enziwa ngabesifazane njalo kumnika amandla kuzane wokuthi aqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle ngoba umuzi uba ngumuzi ngenxa kamama.
Usuku le-Women's Day lulusuku olubalulekileyo kakhulu kimi ngoba akusomihla yonke ukuthi ngiyavuka and ngamukeleke nje ukuthi njengomuntu owesifazane ngisiza kanganani empilweni zabanye abantu. And nxa ungakukhangela kakhulu kuningi okwenziwa ngabantu besifazane kodwa abanye abantu abasuthiseki ngakho. So ngesikhathi lapho ukuthi ngibelelanga elokuthi kuthiwe yini ojajulelwayo ukhulu kakhulu empilweni yami.
Wezombusazwe abesifazane balokhu bebalutshwane kudayela ephalamende nakwezinye izikhundla. Unkosikazi Dr. Sibanda olilunga ledale lesenethi emele ibulawayo Metropolitan engwebandla le-MDC uthe balokhu bekhonona ngokungalinganiswa labesilisa kwezombusazwe ngoba inani labo lincane ezikhundleni zobukhokheli.
Njengabomama abakumba ngazo silokho silobukhonona ukuthi thina savela sakhuluma sasifuna i-50-50 equal representation. Lokho silokukhonona ukuthi 50-50 lena asuka kiyo.
Uqhubeke ethi okubangela omama babebalutshwane kwezombangazwe nakwezinye inhlangothi zempilo yikuthi omama bayethuselwa ukuthi bangathathi lezo zikhundla. Uthe kwesinye isikhathi omama bayesaba ukuveza ukukhathala kwabo ukuthi kwesinye isikhathi bayaliswana bagcine beyiselana phansi okwenza bathathelwe lawo mathuba ngobaba. I-Studio 7 ikhulume nomnumzana John Masuku oyintatheli zindaba njalo eyingcweti kwezomdabu, yena othe kusukela kudala isintu sikhuthaza inhlonipho yomuntu ongumama.
Omama baqakathekile empilweni yethu, kungaba ngumama, ugogo, odade, kasibahlonipheni njalo sibanike amalungelo agcweleyo.
Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Kunjalo nje abanye abesifazana bathi ilanga labo leli liza ngesikhathi beqhubeka bebhekane lobunzima obuphindiweyo ngenxa yokonakala komnotho. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Minengi imikhosi eliqoqiwe ukunanza usuku lwalamhla ondikimba yalo umhlaba wonke ibingethi Balance for Better is a call to action for driving gender balance across the world. How will you help make a difference? Eyelizwe yona ingethi hashtag balance for better. Abahlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa labo baqhube owabo umkhosi owenzelwe endaweni eyaziwa ngelokuthi Chapungu Village emzini weChitungwiza, lapho kade bekhuthaza umkhokheli wabo ukuba angaze ayekethisa kulokho abakholwa kikho noma kanjani, ngoba kunguye olesikhiye esizoletha inguquko elizweni eseligcwele ukudubeka kakhulukazi kwabesifazane. Omunye wabaphatheke kulo mkhosi kungunobhala jikelele ehlangothini lwabesifazane kubandla le-MDC esigabeni seHarare, unkosikazi Lindani Dube, yena otshengise ukukhathazeka kakhulu ngesimo sabesifazane elizweni.
Ngiqakathekisa kakhulu isikulelu ngoba luduzane lothuko esalahlekelwa ngumama othathiwe ongusizweni Sangrayi walawabhubha mhlakamali namhlakumhlaka.
Lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Tsitsi Samson ongunobhala esigabeni seSouthaton kuhlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC Alliance. Ugogo Seraphiri obekulo mkhosi laye ulandisa ngokumelwe yilolu suku lokuba lubaphatha kanjani yena labanye bakhe kulesi sikhathi sobunzima.
Sazama ukuthi singasezivotile kuzenza kahle kodwa kwahluleka. Siyazibuza nje zonke iy'nsuku ukuthi khakho kuzofika ephi, nabazukulu abani bazafika ephi bengasebenzi, kungcono mina ngingasebenza.
Esethula umbiko wakhe emkhosini munye obengumhlonitshwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa, uxwayise umkhokheli webandla leZANU-PF engumongameli njalo welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa ukuba kumele ziqhutshwe ingxoxo uqobo isikhathi sesekhona, ethi ngoba sizofika lapho eyabe sephelelwe khona ngumphako. UChamisa uthi lanxa efuna laye ukuba izijezo zomnotho ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF lelizwe ngabakwamanye amazwe zisuswe, ukhuthaza uMnangagwa ukuba abozinuka amakhwapha kuqala alungise lokho okuyikho okwabanyela ukubeka kwazo kuqala, anduba akhale ngamazwe afana laboMelika kanye lakumanyano wamazwe akunhlanganiso ye-European Union, bona badlulisele phambili isikhathi sokuba ziqhubeke zikhona.
Kule mikhuba okumele yekelwe nxa sifuna izijeziso zomnotho zisuswe, liyezwa na? Abakwele Melika bathi nxa lifuna silitholise usizo lwemali mayingachaphazwa nje. Ibani ngabantu abaqoqekileyo elizweni lenu, ngoba singeke saphonga ukuthulula imali engabonakali ukuthi isebenzana.
Uthethe leli thuba uChamisa uxwayisa inkokheli yebandla lakhe ekumanisipala ukuba ingaze yathatha umkhuba weZANU-PF wokwenza ubumenemene kodwa iqhube umsebenzi wayo eyawukhethelwa nguZulu. Abesifazane abekade bekulo mkhosi walamhla bebelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukucula ingoma ebezikhuthaza umkhokheli wabo ukuba angaze abuyela muva kuhambo lokulwela abathi inkululeko uqobo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.
Thank you.
Bulawayo khona abesifazana bananze ilanga le International Women's Day ngokutshengisela esitaladeni baphatha le mihlangano ejonge ukulisana lokuhlukuluzwa kwabo mama ezindlini. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abesifazana bakoBulawayo namhlanje bafole edolobheni lakoBulawayo benanza ilanga leInternational Women's Day ngaphansi kwendikimba ethi hashtag balance for better. Inhlanganiso yeHope for a Child in Christ isebenzelana lohulumende iOxfam leUnited Nations Women baqhube umhlangano obuhlafuna udaba lodlakela obusesiqintini semadopo lapho osokuvele khona ukuba iningi labomama liphila kanzima. Umqondisi weHokik uNkosikazi Sunga Mzethe uchaza uhlelo abaluqhuba eMadoko District kumizamo yokwehlisa ukuhlukumezwa kwabesifazana labasakhulayo laloba bekhona labo baba abahlukumezwayo.
Sile program okuthiwa yiSASA. ISASA sisebenza lama communities, sitrena okuthiwa ama gender activists kumbe ama community activists mayelana ngobudlwangudlwangu ukuthi behambe bekhuthazana nabantu ku-community ukuthi ubudlwangudlwangu ngabulunganga.
Umqondisi we-Sexual Rights Center koBulawayo uNkosikazi Musa Sibindi ongenele umhlangano uthi okuqakathekileyo yikwakha isizwe siqede uhlupho lobudlwangudlwangu kumalungelo abomama lokuncindezelwa.
Usuku lwanamhlanje itimi yethu kakhulu sithi thina sifuna ukuthi sikhangele mbe sicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-aphathi kwabomama labobaba, sinjalo siyakhe kakahle iZimbabwe mbe sigaba isigaba zethu kahle.
Umnumzana Lawrence Ncube uthi kuqakathekile ukuba abantu bakhuthazwe ukunakekelana emakhaya bahlukane lobudlwangudlwangu.
So kukhanya ngani ku-rhetoric ukuthi women empowerment, women empowered every day, but what about it?
Kulo umhlangano walamhlanje inhlanganiso yemsasa project esiza imuli ezingena phakathi kobudlwangudlwangu iveze ukuba ukungazwani emakhaya kuqhubekela phambili kanye lokubanjwa kwabesifazana iganyavu. Kubikwa ukuba ngomnyaka odlule imsasa project isebenze amacala obudlwangudlwangu adlula inkulungwane ezimbili i-2817 kuthi kuwonala adlula kancane inkulungwane ezimbili i-2372 abengamatsha kuthi amanye ngamadala njalo batholisa omama abangamakhulu amathathu i-369 indawo zokuhlala ngesikhathi bebhekane lobudlwangudlwangu emulini zabo. Ngimena iStudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqhotshwa kokhetho eZimbabwe Election Support Network isikhuthaze uhulumende ukuthi avule amathuba ukuthi abesifazana baphathe izikhundla eziphakemeyo kwezombusazwe. Asizweni imbono kaNkosikazi Sibusisiwe Buddha Masara, umgcinisihlalo wekomiti yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus olilunga le-MDC.
Iqiniso elikhona kuleli lizwe lethu leZimbabwe, bomama kuyakhulunywa ukuthi kumele liphakame, baphakanyiswa, silungise inhlelo lezinye zabomama. Kodwa nje yona into ebambekayo, mina ngamama esangayivumi. Engikwaziyo ukuthi omama siyasebenza kakhulu gadalala, kodwa ukuthi kulani okuphumayo kule ndaba ye-Women's Day iyakhulunywa. Kodwa ukuthi sike sinibone ukuthi ngobani asebelakho, i-bank selikhona kodwa alikafakwa lutho phakathi. Yiko engikwaziyo mina.
Kodwa ubona omama abaphethe isikhundla eziphezulu ngathi sebebaningi yini elizweni ikakhulu kwezombusazwe?
Bambalwa nje khonokho nje bambalwa xa sikhangela nje kuhulumende lokhona. Ye uphose wazama nje khonokho ukubanika omama nje izikhundla lapho lalaphayana. Nxa sesikhangela nje izolo ukuthi bekuvele kuhamba njani ukuthi omama abafundile baningi, kodwa nxa ukukeleli nje ezebuza uyathi vele mama ngkhona abakho abala ama qualification kodwa ubona ama qualification emadodini so ngikhangela mina ke ngibona ukuthi into le iyabe ingafuna ukuthi sifake zombakazi phakathi asikhulumele ngamalungelo abantu abangomama siyabandezelwa xa ngikhuluma ngezimbabwe sengikhuluma ngeAfrika siyabandezelwa vele kumele silwe sibambaneni
amalunga edale lephalamende yawe MDC akhala ngokubotshwa ungathi kulokuhlukuluzwa yini kwabesifazana phakathi kwalo
ukuhlukuluzwa sibili kukhona njengo for example uJoho honorable Johanna Mamombe the youngest member of parliament eZimbabwe la obotshwe ngento yokuthi ukhulumile akukhulumileyo manje okuza kwenza ukuthi kukhuthaze abanye abanjengaye ukuthi labo bengene kuzombangazo ikuyini nxa bebona omunye wabo ubotshiwe kuthi ayichelelanga khona ayichachi
lo ngunkosikazi Sibusisiwe Ebuda Masara umgcinisihlalo wekomiti yeZimbabwe Women's Parliamentary Caucus obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga eseVictoria Falls.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
European Union namuhla uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo acwayisise udaba lokuthunjwa kwayelwela amalungelo kaZulu umnumzana Itai Tsamara. Yena ofikisa iminyaka emine kusasa engaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Embikweni wethu le enkundleni yeTwitter namuhla, lumanyana uthe uhulumende kumele aphume egcekeni atsho ukuthi kuyini okwenzakalayo kuTsamara, abuye njalo athathe amanyathelo kulabo abaphathekayo ekuthunjweni kwakhe. Kusasa khona uZulu uzabuthana eHarare ekhumbula uTsamara. Siqoxe lomunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Charles Nyoni.
Uhulumende kaMnankagwa kazimiselanga njalo kakho eqinisweni ukuthi acede udaba lwama-human rights abuse kuleli lizwe laseZimbabwe ngoba kade sibaqala ngama-sanctions ukuthi akumele ekhitshwe kodwa bona bengafuni ukuqala ukulungisa izinto ezabangile ukuthi kube lama-sanctions in the first place. So lokhu nje kusitshengisa okusegcekeni ukuthi hhayi uhulumende ukhuluma ngomlomo lokhu ajike ayenze eyinye into ngaehleceleni okutshengisela ukuthi kathembekanga uhulumende lo.
Yena uzama mara lisa letemba lokuthi usaphila yini
sina njengabangani bakhe njalo sibambene nemuli yakhe ithemba silale ngoba nxa singatshengiswanga lapho kwangcwatshwa khona isidumbu sakhe njalo singatshengiswanga amathambo akhe ithemba asingeke salilahla ngoba thina silokhe sizibisele ukuthi siyabe silokhe sithi usaphila until uhulumende aze aphume egcekeni esitshele ukuthi wafa ingcwaba lakhe hila and then thina kanye nemuli yakhe sibe sesithola le abayithi ngesilungu i-closure nxa kungelakho lokho even emthethweni kuthiwa umuntu engaba leminyaka emibili engabonakali kumele adeclare ukuthi sefile thina siyala ukuthi hayi lo asingeke samdeclare ukuthi sefile until size sithole lapho kwafakwa khona amathambo akhe.
Kusasa lizakuba lo mkhosi wokumkhumbula khona ngapho eHarare ungasichasisela ukubana lizaqhuba njani njalo ngaphi lumkhosi?
Ye lonyaka sibili sike sathi sitshintshe ukukhumbula esinga esasivele sikwenza ngeminyaka yonke le emithathu edlulileyo sikhumbula uItai ngolo mnyaka esiza kwenza ukuthi silungise amamaski afana lobuso bakhe esizawagqoka sike sizithulile nje singakhulumi lutho singaxabani namuntu sizihambela nje edrobheni kakhulu lapho endaweni ezazakalayo lapha achaywa khona ngamapholisa kahulumende nalapho abotshelwa khona yikho lapho esiyabe sisiya khona siqalisela i-Africa Unity Square.
Umnumzana Charles Inyoni ngumngane kaItayi Zamara. Na kolunye uhlangothi elemelika lalo liqhubeka lisola uhulumende wezanu PF lisithi ukhanya engazimiselanga ukuwahlonipha amalungelo oluntu. Isiphathamandla sogatsha olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe olwe-State Department umnumzana Robert Paladino utshele intathelizindaba ukuthi ngaleso sizathu elemelika lizaqhubeka lijezise iziphathamandla zezanu-PF ezingamashumi ayisishiyagalombili lane kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Le yinto esolwe isiphathamandla sezanu-PF umnumzana David Ndlovu.
Well, ubuhlungu kakhulu abantu bezimbabwe ngoba izithenziso lezi and i-America ithi yona ngezabantu abathize bathi 84 labathi lamakampani bathi ngizobathi 56 around there I think. Kodwa-ke ungakhangela nxa ilizwe lisehluleka ukuthi lithole ama-credit lines ayishiwo wona la ma-indibuza lilizwe lonke okuba-affekthayo ngitho njalo. Ndibese ngikhathaza futhi ukuthi lanxa kuthiwa izithenziso lezo zikhangelane lokuthi eZimbabwe akulama-human rights, ngi-underline i-statement sika-Trump sokuthi zi-undermina ama-interests e-America eZimbabwe ngithi Africa. So ama-interest akhona yiwaphi? Ngokuthi umuntu ahlale kuhle kumbe ngokusuthi isinoto ye-America njengoba bengabantu bakhuze okukhathazayo kuphela wayiyi-underlining yami kuphela.
Kodwa kundaba zamalungelo khonapho babuNdlovu, ungathi uhulumende weZimbabwe uyawahlonipha yini ngokugcweleyo nxa sikhangela izehlakalo ezisanda kwedlula nje ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu libutho okuke kwenzakala kumaviki asanda kwedlula?
Angiboni ukuthi kulo muntu othakazelela ukuhlukuluzwa kwabantu lokubulawa kwabantu. Angiboni. Mina amalungelo abantu ngibe qinisa ukuthi umuntu okuthiwa kuqala one is presumed innocent until proven guilty. And nxa umuntu ngadawule kuqala ngiyalihlala ngilalele ngizikhothi zakuthini yona ikhothi ngadawule kuqala uhulumende ayemhlukuluze lami ngiyasola. Kodwa ikhothi ngathule kuqala ngoba ngiyewagule separation of powers. So nxa uhulumende awumelanga angenele kumakhothi nxa udawula usemakhothi kufanele ayekele amakhothi alandele udawula khona azeshisaiye sikhuluma nge-rule of law yena leyo.
Izijeziso lezi imelika iqina ngokuthi ziphatha kuphela labo abazifakelwayo njalo amabhizimusi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe lemelika buyaqhubeka. Ngokutsho kwemelika kube lokuthengiselana okufika ku-$1 billion phakathi kweZimbabwe lemelika kuminyaka elithumi esanda kwedlula. Ungathini ngalokho?
Angiye ngibaphikise lokho ngoba yiba bakutshoyo. Uma umuphikisa uludo kufanele ubuye lezizathu lama-facts obaphikisayo. Kodwa-ke nxa bona besithi kulabantu lamakhampani angu-56 nxa bewakuqamba lelizwe lingayenelisi ukuthi lithole ama-credit lines kuya-affect abantu.
Umnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Uhlelo Woza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uxoxa leqembu elicula ingoma zokholo ele-Disciples of Jesus Christ Gospel Group lona elihlabela likobulawayo.
Sikhuluma labahlabeleli abatshiyeneyo abacula lokutshaya imidumo yengoma ezitshiyeneyo maviki wonke. Kuba kuhle ukuthi sazi imbali yaleli qembu elicula ezokholo. Salamukela amajaha kosibanda.
Siyabonga chisa iqembu le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Liqembu elisungule ngomnyaka ka 2015 lona lisungulwa nguHlengani loMpendulo yenkosi Sibanda. Sisuka endaweni yaseNyathi esigabeni saseLondi Mine ikolapho esiqalele khona ukucula. Saya saqhubeka silokho sicula sinjalo kwaze kwafika ithuba lokubana sirekhode i-album lethu lokuqala elithi uMose wayibona. Sirekhodela e-House of Rising Sound Studios.
Lelicombusi libona iBhayibhelini njalo siyalazi ukuthi ke yibo ke abafundi bakaJesu.
Leli gama salithatha embhalweni ngoba uJesu wathi kubafundi bakhe, hambani umhlaba wonke nishumayele ivangeli, lingamthola okholwayo limbhabhathize emagameni amathathu elikayise nelendodana nelikamoya oyingcwele. Ingakho sasesikhetha ukuzibiza The Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Okwamanje seliphethe amalunga ayisithupha agoqela uPrimo Moyo, Sengani Sibanda, uMpendulo yenkosi Sibanda, uSambulelo Moyo noSindisiwe noMthokozisi Sibanda.
Woza, Woza Friday. Namhla sibusiswa zingoma ezihlabusayo ezokholo siyeqembu le Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Akutsho ke Sibanda lapha selinamadlalade amangaki?
Selinamadlalade ethu amathathu, uMose wayibona esayikhupha ngo-2015, landelwa ngeka-2016 ethi umbonye uJehova, ilandelwa ngethi umoya wami. Sikhiphe ngomnyaka ophelileyo ngoDisemba. Wonke lama albums ethu siwarekhode e-House of Rising Sound Studios.
Lizwibani elingaliphostela kuZulu ikakhulu abalandeli baleli qembu lingakatshayi phansi majaha. Besi kwejise ngengoma zokholo ezihlabusayo eziculwa yiDisciples of Jesus Christ Gospel Group, iqembu elidabuka kuntuthu zethu nqa. Amen balaleli, libe nempelasonto ebusisekileyo. Igama lami Ezra Jesus Banda.
Siyabonga jaha elidala Ezra Jesus Banda, obehamba nabafundi bakaJesu, Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singake hlukani likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhuluma khona ngodaba losuku lwanamhlanje olwe-International Women's Day. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.